soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 2 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
okokuthi singabona abanye bethiya kungabe kuzethusa njengoba lakhonokho kuzethusa
lusemlonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi
umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu
uZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvala lokwelizwe ngumongameli Mnangagwa izolo ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela labafundi kumkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Lusemlonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi ehofisini yakhe uMohadi uthiye umsebenzi izolo esithi lanxa ewaphika lawa macala ukubonee kufanele ukuthi ehle esihlalweni ukuze udaba lwakhe lungangcolisi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Udaba luka Mohadi lolu lwachaywa sobala inkundla yeZim Live yona eyethula ingxoxo isithi zazisenzakala encingweni phakathi kuka Mohadi labesifazana abatshiyeneyo lapho ayecela khona icansi kumbe beqoqa ukuya emacansini. Iningi selimelele ukubona ukuthi ngubani ozafakwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni sika Mohadi. Sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akuvamanga ebandleni lezanu PF ukuthi umuntu ingabe enze into eyangisa kanjani kuthiwe uyaba lobuntu achiye. Ngokokuqala abazithiyele bayafuqwa. Okokuthi singabona abanye bethiya kungabe kuzethusa njengoba lakhonokho kuzethusa. Esingakukhangelela ukuthi vele impilo yangkhona nangu Frederick Shaba wabanjwa xhaka ngesikhathi sewilovele motor industry wadeploya kumanye ama government department waba ku foreign affairs engu ambassador kathesi ngemva kokubana sebecabanga ukuthi sokukhohlakele sebemphendukisile nangu sengu minister so kangikhanyelelanga ukubana bangaba baningi futhi abanye abazachiya njengo Kembo Mohadi kunzima ukuthi ucabanga ukuthi kulomuntu zano ole morality
ngaba ezichiyele umsebenzi impela yini uMohadi kumbe ngaba exothiwe ngomnankagwa kodwa bakubeka kwakhanya ngani uzichiyele
ngilethemba lokuthi uma sikhangelela stiwiki inkulumo yakhe wethe yena umuntu ongamkhipha esikhundleni ngu-Emmerson. So okutshengisa ukuthi uma esephumile u-Emmerson ngiyethe ndoda shiya njengendlela uma usakhumbula uMbeki ayekhipha ngayo zuma ukuthi hhayi sarenda. So mbona ngazathi u-Emmerson ngiyokhipha uKembo wathi ukuze kungakhalangani nomxothile kayenza ngani uresayinile.
Singabona phenduka yini mhlawumbe ephiwa esinye isikhundla kuhulumende.
Achi mina ngikukhangelelanga ukubana ubabumahade ngaphenduka ubabumahade ma ukhangele umntana wesaluwakazi ayisiwe wentandokazi labo abaphendukileyo ngabentandokazi yena ungakhangela vele kayisiwe walapha egumeni so ukuthi ungathi yena uzaphenduka labona abaphendukile phela ngabezana ujongwe abanikazi bani bomhlangano yena iminyaka wani kayisamvumeli okwesibili ungamkhangela ngumzipra ngokazaphu so alubana ube ngowezana ujongwe engxenye bekungasozekwa bekuzatshayelwa phansi kodwa ngenxa yokuthi vele ngumntana wesaluwakazi abegumeni ma bengasakufuni bakufuqa.
Uthi uMohati uzaqhubeka ngokuya enkantolo phezu kodaba lolu ngoba igama lakhe lingcolisiwe. Ulubona luhamba kanjani lolo daba?
Okokubophisana lokhu uma uMohati akhuluma ngakho ngibona ngazathi esintwini sithi ifa iqhatha. Alubana bekuyikuthi akulaphunga elimlandelayo ubengatshiyelani. So lapha nje yena ngabe ungomunye umuntu ngabe uzihambela ezithulele kulokuthi ebelokhu ekhuluma into eziningi-ningi ezifaka indaba yakhe nga ebusweni bomphakathi. Hhake ukuhambe ekhoti kambona ukuthi kuyabe kusebenza ngoba umbuzo yokuthi uma esiya ekhoti utshiyelele umsebenzi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 p.m. namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kwesiqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 Sinopharm vaccine. Saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngom Dumo Zim Danzo, U Soldier Love, Opiwe in Shonipo, Yekawe, Lesizwe. Zulugandaba, Lina Kutwa Ilolshelo, Lilami Umaikove, Mo 8 and Dambama.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa elokuyekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Umnangagwa wazise izolo ukuthi indawo eziningi ezigoqela amabhizimusi amakhulu lamancane sezivuliwe. Kodwa uthe abanikazi kumele balandele zonke izimiso zokwenqabela lomkhuhlane. Uphinde wathi abezikolo kumele bahlale belungiselele ukuvula lanxa nje engasajongo ukuthi nini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Sinanzelela ukuthi imfundo eZimbabwe ayiqakathekiswa ngoba konke okunye lokhu kukhulunywe ukuthi sekuvunyelwa lokhu lalokhuya kuhlale kuyatshengisela ukuthi kuhlalwe phansi kwahlelwa ukuthi lokhu sekumele kuyenziwe lokhu sekuvunyelwa. Kodwa nxa sesikhangele ezemfundo akula malanga akhulunyiweyo ukuthi izikolo ziyavula ngelanga elinje. Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende ngakahlali phansi wahlela wabona walungiselela ukuvula kwezikolo. Kunje uhulumende ngakakhulumisani labazali lenhlanganiso zababalisi ngoba lokubonisana ukuthi izikolo zingavula njani. Nxa sikhangele ukuthi abantwana sebehlale isikhathi eside bengayi esikolo kunje ngabe sokungaba lesikhathi lapho kwahlangana khona uhulumende lenhlanganiso zababalisi ngaba lokuxoxwa ukuthi singancedisana njani ukuthi izikolo zivule.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende andubana zivulwe izikolo?
Okuqala sikhangelela ukuthi singakavuli izikolo kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana besikolo behlolwe ukuthi abalagciwane le-COVID-19. Ngemva kwalokhu sikhangelele ukuthi kule vaccination ezenzakala kodwa lokhu sokusiya ngokuthi umuntu uyakhetha ukuhlatshwa kumbe hhayi. Oyabe engakhethanga ukuhlatshwa lakho ebele ndlela yokuthi ahlolwe engatheleli abanye igciwane le-COVID-19 nxa eyabelalo. Njalo ukhangelele ukuthi ama PPEs etholakale ikakhulu ezikoleni ezisemaphandleni, ama PPEs anjengama mask, ama hand sanitizer, lamanzi nje, izikole ezinye zilamanzi, amanzi etholakale, kube nendlela ukuthi izikole zibe namanzi. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqhathe ababalisi abazancedisa ukuthi umbalisi wedwa engabe efundisa abantwana abaningi, ngoba lokhu kuyangezelela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sikhangelele ukuthi sokusiya phambili le uhulumende abone ukuthi izikolo ezilamaklasi amalutshwane kube lokungezelela kwamaklasi, kuyakhiwa amaklasi. Lokhu siyakhangela ukuthi akuye kuyenzakala khezikhathezi, kodwa ngokuya kwesikhathi uhulumende abone ukuthi kuyayakhiwa amaklasi amaningi, abantwana bengagcwali emaklasini eklasini eyodwa, kodwa befunde labo bekhululekile, kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane nje etshiyeneyo. Lokhu kungenzakala lakho kuzasiphathisa ukuthi noma sibele emsebenzini sibuyele sikhululekile.
Udaba lweholo lapha lifuna uhulumende aluphathe njani?
Udaba lweholo vele yilo luqakathekileyo kakhulu, ngoba singakhela ngomnyaka odlulileyo yilo olwenza ababalisi bahlala isikhathi eside bengabuyeli emsebenzini. Lalo futhi lwangelwa ukuthi abantwana bebhale imihloliso bengafundanga, kungayisikuthi yikho kwakufundwa ngababalisi, kodwa lakho kwakungavumi ukuthi ababalisi bebuyele emsebenzini. So asikhangele sibona kuyindaba eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende kumele ayilungisise masinya izikolo zingakavuli, ngoba kunje uhulumende kakakhulumisane iy'nhlanganiso zababalisi mayelana le daba luholo. So sikhangelele ukuthi engakakhulumi amalanga okuvula kwezikolo, kube sokukhulunyiwe ukuthi ababalisi bazaphiwa izimali zabo bengakabuyeli emsebenzini, ngoba akuncedi ukuthi sithi siyavula izikolo kodwa imali esiyiholayo ingenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini lokuthi siphile lemuli zethu. So sikhangelele sikhalela ukuthi uhulumende awukhangelisise lokhu, azwe izikhalazo zethu, angezelele iholo lethu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu, yikho okugcwalisa indlela ebesivele siyejayele eyokuphila ngayo. Uzananzelela ukuthi lockdown ibisisifake emumweni obuhlungu njalo lobunzima kakhulu, owendlala, ukuswela imali, ukuswela indlela zokuthi siphile ngesikwejayeleyo, kanti njalo le ndingeko ezokuhlala emadorobheni zifuna yona imali. Ngakho-ke lokhu okubikwe ngumongameli kusilethele ukuthokoza kakhulu. Ekubuyeleni kwethu sizalandela-ke iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus, okugoqela-ke ukugqoka amamaski, i-social distance, kanye lokuthi sisebenzise ama-sanitizer, kanye lalokho kokufafaza endaweni zokuthengisela okuthiwa i-fumigation, enithemba ukuthi-ke kuzakwenza ukuthi kukhanye ukuthi siyawulandela umthetho kwenzela ukuthi igcikwane lingaze lamemetheka.
Isiyazi ukuthi likhala ngosizo lokuvuselela amabhizimusi enu, selike lahlala phansi laye yini uhulumende labonisana?
Njengabantu akade bengasebenzi okwesikhathi eside, siyaswela-ke ukuthi sincediswe nguhulumende, ikakhulu ngendlela yokuthi sizuze izimali singathi thina ama-soft loans azakwenza ukuthi siqalise kuhle kumbe kakutsha amabhizinisi ethu, senelise ukuwoda istoku, kanye njalo senelise ukudinga okuningi esikuswelayo njengabantu akade bengasebenzi isikhathi eside. Sike sakhulumisana, i-ofisi yethu ike yakhulumisana-ke logatsha lukahulumende olukhangela ngama-SMEs ngesifiso sethu sokuthi sincediswe, kodwa-ke hhayi, asikatholi impendulo, sisalindele asikayitholi impendulo yokuthi bazasiphathisa ngani. Kuningi esikuswelayo, siyaswela nje ukuthi uhulumende asincedise la ngokwakha indawo zokuthengisela, ukwenzela ukuthi sithengise endaweni ziza kuba lokusivikela, njengoba sikhangela ukuthi isikhathi esikiso silezulu, kwesinye isikhathi kuleziphepho, ngakho kwesikhathi langa liyachisa ukukhakathekile ukuthi abantu bathengisele endaweni ezivikelekileyo ikakhulu sesikhangela lesikhathi sonese ukuthi ke sokulomthetho ukuthi sihlaliswa kakutsha abantu bavule imikhandlo kube lokuchelelana abantu bangabaseduze duze indawo lezo kumele zibe ngezakhiwe ngokutsha okuhambelana lokuvikela igcikwane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngoyinhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethise imigoqo yokuvalwa kwelizwe lakhe kuthange. Inengi lithi ukuvulwa kwamazwe omabili kuzaletha ububelo empilweni kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Umongameli waseZimbabwe sengathi kuyingxoxo yakhe akazange athinte ngokutheni kakhulukazi ngokomngcele ngokuza kwethu size nje kuphela ukuthi khuluma ukuthi abantu sebevunyelwe ukungena emadolobheni uhambe emadolobheni kwelinye idolobhu besiya kwelinye idolobho. Kodwa sicabanga ukuthi umthelo ongaba khona ngokuthi kuzokwenza ukuthi abantu abaningi abaphila kwelaseZimbabwe abaphila ngokuthenga izinto lapha eSouth Africa nokuzisebenzayo kuzobayenzela ukuthi kube kuzobanikeza amathuba okuthi banelise njalo ukuthi baziphilele. Kube sokusithi uma sibheke iy'ndaba zomkhuhlane lo owe-COVID owegciwane sibona sengathi phela ubuvele ungathi uthanda ukuhlala ungathi umningi la kwelaseSouth Africa, kanti njengoba i-South Africa siqala ukugoma sibona ukuthi mhlawumbe ubungozi obukhulu buzoba khona ngaphandle kokuthi ma ungaqamuka usuqhamuka ubuya khona leZimbabwe mhlawumbe ngoba iy'ndlela zabo zokugoma kasikazizwa ukuthi zona zihamba ngohlelo oluthini njalo ngezinga eliphakeme na.
So kuyekethisiwe eminye imigoqo khona ngapho e-South Africa eyokwenqabela i-COVID-19 lokhu kwamukelwa kuhle yini izizalwane zeZimbabwe?
Siyajabula kakhulu phila ngabantu besebeqalekile ngokuthi bengenamisebenzi njalo belandile bengatholi usizo ngakho bayakujabulela ukuthi sebanelisa ukuthi bazenzele imisebenzi njalo basebenzele izimoli zabo.
Kodwa khona ke kulinyathelo elihle yini kumbe singabona amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 likhuphuka njalo?
Njengoba sekukhona ukujova abantu ukuthi bagomele lo mkhuhlane sibona sengathi khona kungaba linyathelo elihle ngoba abantu bese beze bebona ingathi ukuqiniswa kwale mithetho bese kufaka iy'mpilo zabo engcopheni njalo impilo zabo bese zimile. Kanti nathi masibhekile ikakhulukazi kwelase-South Africa masibheke izibalo namanani abantu abaphethwa umkhuhlane amanani ayehlule kakhulu ukusukisela ngo-January kuze amene ukuphela kwa-January uma singawaqhathanisa naka-January kufika namhlanje izibalo zabantu abaphethwe umkhuhlane sezihle kakhulu kufana nokuthi kuvikile lesidlulile kulo kuphela umongameli uyawanikeza isibalo sika-10,000 kanti ngevikile kuphela kuka-January bekhuluma ngabo-40,000 kanti u-December 90,000 ngakho sibona ukuthi izibalo zithanda ukwehla kakhulu okuyikhona okusinikeza ithemba ukuthi elinyathelo lihle.
Olunye uhlobo lwe-COVID-19 nxa isiguqukile olwama-variants alwesabisi yini abanye khona ngapho ukuthi amajekiseni nila abahlatshwayo awasoze asize
kulabo abanokuzwisisa kukhona ukwethuka kancane kakhulukazi mhlawumbe emazweni afana naboseZimbabwe njengoba kade besifuna ukubheka nabo ukuthi le nhlobo ye-vaccine abenayo kambe ngakwazi na ukulapha le variant ephuma kwelase-South Africa. Ngakho ngisithi abantu bona ngoba bengakuzwisisi njalo bengakwazi nokuthi kusebenza kanjani ukwethuka akukho kuningi kakhulu ngoba ulwazi luseluncane ngoba abantu bezwa nje ngelika bathi kodwa ukuthi bakubambisise bakuzwisise bawubone umahluko basuke bengawutholi.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lasithupha belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe i-COVID-19 ifike eZimbabwe sebesedlula inkulungwane lamakhulu amane 1,468 njalo asebefunyenwe belayo sebengu 36,115. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ukwehluleka ukuphumelela kwabafundi bakaGrade 7 abaningi akutsho ukuthi kulodubo kwezemfundo elizweni. Ngokutsho kukamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kate Matema, iphephandaba linye lithi njalo abasebenza emngceleni weBed Bridge bahlatshwe ngobunengi ijekiseni yokuvi igela iCovid-19. Singene kumbiko elisithumela yona.
Sanibonani balandeli TG7 okhulumayo lona uShanda Mlala nombuzo ongena mpendulo engawuthwali kahle la njengoba kukhulunywa kakhulu ngezempilo ukuthi kunomjovo oqhamukisha yina kuphi kade kumele kuqala ukujove bona omnangakwa laba yileyo mjovo uma kuwukuthi right and futhi izodonethelwa nthile kuze kube nithi lokuzimela siyizwa and zobala into zibe mbili zibe ntathu umgwaqo yagcina ukumintenwa nokuimprova ngabo 1980 iyaphela iloku idleka isiya phakathi ifike etown umangayo ePlumtree kusuka lapho yagcina ukufaka khona iconcrete ingena singeni lePlumtree ngaphakathi iyadlula futhi iPlumtree phakathi etown iloku iphela uma uyibukisisa into lena yafakwa yagcina ukufakwa yenziwa ugcina umintenwa ngo 1980 since umbuso lo watheka overwhelm but yuthi kona iyasebenza kube nabantu bacithe abakhona ngale esindebeleni aba that is an yesebenza asali iqembu likhona kufanele lisebenze liimprove impilo yabantu izibedlela zikho manje abantu uma begula kumele ukuthi kona abantu bathenge imithi kwele South Africa bethumelele abantu ezibedlela ukuthi kulatshwa kwazalo ukuthi kuyafika leyo mithi njengoba iphathiswa amalayitha amalayitha bathathe nzima ngamaphoyisa amabhoda ngidize imali eningi ungathi ungena ezweni lengasilo lakini kodwa ukuba ningenise ezweni lakini yizo ezinye izinto eziyinkinga zona lezi kungani futhi bona uma begula bengalatshwa elizweni lakithi bephuma belatshwa ezweni elingaphandle so ubonisa khona ukwehluleka nokufeyila kwamaleadership
bonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo kodwa kula muntu ongayibonile into eyenzakala ekhaya awutshe ukuthi kuhlehle elingangomohade elingasela amazinyo eloku lisabhizi lisalandelela iy'ngane ezincane ukuthi kube ngangumuntu ohlonitshwayo manje angeke vele umhloniphi laba vele abahlonipheki la bantu bezangupheki la ngezinzo zabo izimbi labo bantu vele ukutshintsha angeke bafa batshintsha angeke bafa balunga labantu bezangupheki la ubona nje sebengasahloniphi lama ofisi wabo sebathatha beweza amabhedroom sebejwayele vele ukungahloniphi uzulu phela ukuze uhloniphe uzulu angithi i-ofisi i-ofisi likazulu elezimbabwe kodwa ngendlela ukuthi vele ngendlela ukuthi bahlukumeza yena uzulu angeke bahloniphe umduli yinto eyenzakalayo elizweni lakithi akula muntu ongaboni ukuthi umuhadi kube ngawuta ube ngubaba ohloniphekayo kade ngeke ayenzele into le ngoba le mali vele iyabahlanyisa kunini kambe batshontshe lamanje beloko bekhonhlwa betshontshe ilizwe kalilamali ilizwe liyavalwa bayatshontsha zenzela umathangeni izweni ilizwe kalivalelwanga i-coronavirus elizweni liya ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanupiefu bathi ilizwe kalilamali bazechina besiya kubutha ivaccine yamahhala imali belayo imali bethatha benikeza abafazi kodwa isimanga abantu bavalwe ezindlini bengela kudla abantu bengela mali ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanupiefu i-evidence naso iyavela woke umuntu uyazivola ukuthi imali iyanga imali yezimbabwe isebenza njani isitendi kuthengela abantu ukudla bona bathatha le mali baya ngayo emahoteleni barobha lezi ngane lezi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umlayezo kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations udinga imali engange-$3 billion eyokuphathisa uzulu wakwele Yemen ohlaselwe yimpi. owake waba ngumongameli wele France umnumzana Nicolas Sarkozy ufunyanwe lecala lenkohlakalo izolo wagwetshelwa ukubika okweminyaka emithathu. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uphenyo olwenziwe yiHarvard Center for American Political Studies luthi abantu abayisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% bayathokoza ngendlela umongameli Joe Biden aqhuba ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu luza ngesikhathi umnumzana Donald Trump yena onqotshwe nguBiden kukhetho olwedluleyo esole umongameli kuthange esithi usebulele ilizwe ngombuso omubi. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-approval rating leyi ekamnumzana Biden is consistent lokuhamba kwembusazo walapho eAmerika. Sibona ukuthi akusela i-unpredictability eyayikhona kulo Trump ukuthi sasingakwazi ukuthi vele ama-programs e-United States asuka ngapi esiya ngapi. Sibona nge-COVID, singaqalisa nge-COVID reaction abayenzileyo kathesi. Sibona ukuthi kulabantu amadokotela, labantu ama-scientists akwazi ngalezo ndaba. So sesibona ukuthi i-COVID vaccinations sezifika close to 60 to 70 million. UTrump ngesikhathi sonke akade ekhona waku-vaccinate abantu 3 million kuphela. Hambayo kathesi sibona nge-immigration wakhuluma ngakho le COVID bill le ekuncedisa abantu abaningi kade bengasebenzi ngesikhathi lezi eze 2020. Sibona uBiden chuchisa i-Democratic Party ukuthi layo incedisa abantu masinya. So sesibona ukuthi uPresident Biden is a man of his word. Wakhuluma during election ukuthi uzanika abantu i-stimulus esikwanisele ukuthi sibe 2000 and kathesi sokuvotelwe ku House kwapasa diko abakupromisayo abakuthembisayo and sesibona futhi ukuthi amazwe wonke ngantwasokule peace ngoba sebekwazi ukuthi kulomuntu osesikhundleni lesi esomongameli welizwe elinjenge America eli make sure ukuthi amazwe wonke jikelele they are kind of adhering to the statutes and conventional wisdom as a United Nations.
Yebo uphenyo lolu luthi wenza kuhle uBiden kodwa sibone kuthange uTrump emcothoza esithi usebulele yonke into usebulele lelizwe. Ungathini ngalokho?
President Trump wayekhona lo vele wayengela plan. Mina ngibona ngathiwa okunqoba kwakuyenza laphana ku Hillary Clinton waba lelaki wayengacabangela ukuthi laye uzangena khona lapha eWhite House. So lapha chuchise esithi uPresident Biden sevulela isigebenga lani hayi la ngamanga ngoba siyakwazi ukuthi iMexico or ama Southern American states they provide labor in the agricultural industry, in the building industry, lapha eAmerica. So I look at okwenzwa ngumnumzana Biden okwakathesi hayi sithi kukhanya ngathiwa kule nto ebonakalayo okwakathesi.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Lusemilonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi yabanikazi ehofisini yakhe. UZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvalwa kwelizwe ngumongameli Mnangagwa. Ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19 engakavuli izikolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Na asibeni sonke kuze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.